Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 17 kuNhlangula 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa amise ukuqhutshwa komhlangano weCCC emahofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni.
Kuyasiyethusa thina singamapoliticians ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikaMgabe.
Ugatsha lukahulumende olulwisana lenkohlakalo olwezak luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla lezano PF ababalisa omnumzana Wignall Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts.
Kwezempila kahle sihlaziya isimo sensumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyelapheka iphele njalo kuqathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa amise ukuqhutshwa komhlangano weCitizens Coalition for Change emahofisini ebandlaleli eChinoyi lamuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni. Lokhu ukuza kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla izolo angamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili 78 agoqela umnumzana Jameson Timba esethiswa icala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla se-CCC umnumzana Amos Shibaya obekufanele akhulume kumbuthano weChinoyi lamuhla utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa abegcwele emahofisini abo behluleka ukungena ukuze baqhube umhlangano wabo. Uthe lanxa engekho obotshwe lamhla eChinoyi kuyadanisa ukuthi kabavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo. Kusenjalo, igqwetha elimela ababotshwe izolo eHarare umnumzana Marufu Mandebere uthi bazamiswa emthethwandaba kusasa.
They are likely to appear in court tomorrow. They are charged for participating in an illegal gathering and also disorderly conduct. Those are the two charges that have been preferred so far. We have done one in caution statements.
Bazamiswa edale kusasa kuthiwa bayenza umhlangano ongekho emthethweni.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati utshele intatheli zindaba ukuba abantu laba babotshelwe ukwenza udlakela ngemva kokujikijela amapholisa ngamatshe lezigubhu ngesikhathi amapholisa efuna ukuzwisisa ngalo mhlangano. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ukubotshwa lokhu kuveza ukuba kulokhe kungakabi lombuso wentando kaZulu kweleZimbabwe selokho kwaphela ukhetho nyakenye. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana yeBeth Jamuka owebandla lePeople's Unity Party osole kakhulu ukubotshwa kwabantu laba.
Ukubotshwa kwamalunga eTriple C endlini kaJameson Timba kuyasiyethusa thina singamapoliticians. Ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikaMgabe. So siyabona ukuthi namanje kuhulumende lo kaMnangagwa kusekhona isigebengo, sisekhona namanje, namapholisa asetshenziswa iZANU PF asekhona.
Kodwa osekela ibandla leZANU PF umnumzana Obed Mabena uthi amalunga eCCC kumele ahloniphe umthetho.
Awuphikisana labantu ngeke unqobe, hayi kodwa ke njengoba nchilo aso uqala njalo ngaso zabe ngokucina ukuzama ukuphikisana nabantu ibandla lezana uPF ibandla labantu beZimbabwe
ibandla lesiCC lithi imihlangano yomibili echithachithiweyo ibingeyokunanza International Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abiko wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Kolunye udaba, okhokhela abahluleli kwele Zimbabwe umnumzana Luke Malaba namhlanje ukhokhele uhlelo lokugcotshwa kwabahluleli abatsha kwele Zimbabwe abalithumi lanye. Abalithumi bebengabedale le High Court ukuthi oyedwa ubungwedale le Administrative Court. Abahluleli laba babalisa o Faith Mushure, Ngoni Nduna, Regis Demura, Philippa Phillips, Gibson Mandaza, Joe Mambara, Nyson Chivayo, Vivian Dlovu, Sijabuliso Siziba, Lompokiseng Dube. Lokhu kulandela imihloliso yokukhetha eyenziwa kudinga abahluleli laba iJudicial Service Commission yanikeza umongameli Mnangagwa amabizo wasebakhetha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olulwisa inkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF ababalisa omnumzana Wicknell Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo yamadola ezigidi ezingamachumi amane $40 million okubikwa yenziwa ekuthengweni kwempahla yohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa abahluleli eHarare, umgcini sihlalo weZAC umnumzana Michael Reza utshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele osomabhizimusi laba ukuthi baze emahofisini abo njalo bengehluleka bazabalanda.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this.
Ngifuna ukuzwe Zimbabwe azi ukuthi besingaluhlelanga lolu daba. Sesibuthanise ulwazi oludingakalayo. Ngokuhamba kuhle nxa sisiya edalo lomthethwandaba lizabona ubufakazi obugcweleyo. Sizaveza ingwalo eziveza obala amacala la.
With the facts, figures and numbers, you will see those things. Mark my words.
Umnumzana Michael Reza ngumgcini sihlalo weZAC ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Ukuhlazelwa lidaba siphinde saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Kungokunye nje kwezinto abantu beZimbabwe abazizwayo ukuthi kukhona obotshwayo, kukhona okhangelwayo ukuthi kambe kaphathanga kabi izimali, kabanga lobugebengu yini obuthinta izimali. Kodwa abantu beZimbabwe sebayajwayela ukuthi kuyakhulunywa kuphelele emoyeni kungenziwa lutho ngakho. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi uzwe kukhulunywa ngakho kugcine kungasenzekanga lutho. Kodwa-ke ukuthi kukhulunywe ngoChivayo kuphela akwenelanga, baningi abantu abaqanjwayo laphana kuma-audio. Iyaqanjwa yona iZeki ngokwayo, iZeki lalabo abayiphetheyo phela, labo kumele bahlolwe, akupheleli nje kuChivayo. Baningi abantu abangathinteka kakhulu uma ulalela ama-audio lana lalo ka uizakhi ethi yakukhangela ingacinisi emahofisini amanye engakhangelelanga kuyo. Ngakho ke ngenxa yalokho kungenzeka nje kuphelele emoyeni khona lokho.
Abanye ngabakhononayo lapha babancube besithi izakhi yenza umsebenzi wokuthi iyabamba abantu abasebenzela ndawonye lobukhokheli beZANU-PF ibe isibayekela ukwenzela ukuthi ithulise abantu kuphela, likubona njani lokho?
Yebo, baqondile abantu, ngokuba nxa ukhangela kusuka seyaba khona izakhi iZimbabwe Anti-Corruption Commission, ukusebenza kwayo kakusuthisi kakuvezi ukuthi le njongo yokulwa lobugebengu buphele du ukutshontshwa kwezimali kuphele du ikakhulu lokho kuthinta abantu abalamandla abaphezulu bayabotshwa bakhitshwe abanye babotshwe bajeziswe bagwetshwe izigwebo ezincane kakhulu ezingahambisani lesenzo leso abantu ababesenzile ngakho ke abantu sebelahlekelwe lithemba kakhulu okuthiwa loss of confidence ekusebenzeni kwalaba abalwa lobugebengu
Umnumzana Chivayo okusikhatshana esedluleyo sibone ehamba lo mongameli Mnangagwa endaweni ezitshiyetshiyeneyo libona sengathi icala leli lingayakhatshana na sikhangela ubudlelwano obukhona phakathi kukamnumzana Chivayo lo mongameli
Indaba kaChivayo ibingasoze ibonakala inkulu ngendlela le abantu abayikhangele ngakhona ngabe uChivayo bengabonakali ehamba lomongameli ezinsukwini lezi ezidluleyo sike sambone ethe secela phana eceleni kwa president ngesikhathi sivakashelwe ngumongameli weKenya kulele lakithi abantu bamanga lokuthi kanti ufika kanjani laphana njengoba ngisoma business engaso sikhulu sika hulumende ufika kanjani khona laphana kweza njalo umongameli wethula umbiko ukuthi usegunyaze iPortraz ukuthi iphe ilicense iStarlink kwabonakala ukuthi ibusiness elizahlomula kakhulu ngelikaChivayo kwenza abantu bazibuza ukuthi kanti budlelwane buphi obunjani lobo bume ngayiphi indlela phakathi kwaChivayo lo mongameli welizwe kwenza abantu bethuke kakhulu baze bacabanga ukuthi nje lakhona lokho ukuthi kuthiwe uyahlolwa ukuthi angabe kaphathanga kahle izimali kungumdlalo ngoba phela ubonakala elobungane lobuhlobo thizeni lo mongameli welizwe kuliqiniso ayisiloqiniso kodwa okubonakala emphakathini emapikitsheni kutelevision yikho lokho ukuthi bahamba bonke izikhathi ezine
Umnumzana efidlela ngcube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubesecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amazwe omhlaba namhlanje ananza usuku lokulwisana lokuganyulwa kwezihlahla kanye lesomiso okulusuku olunanzwa minyaka yonke. Lonyaka usuku lolu luza ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lesomiso esichiya abafika phose izigidi ezisichiya ngalombili 7.7 million bengela kudla. Inhlanganiso United Nations ithi umhlabathi oyisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% emhlabeni wonke jikelele sowagugudeka. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies umnumzana Angliston Sibanda.
Lusuku oluqhakatheke kakhulu okumele ukuthi alobana wonke umuntu uyake ame akhumbule ukuthi sinje nje siyamazwe abhekane lendlala engakanani abhekane lesomiso esikhulu kangakanani kakhulu lonyaka ngendaba ezentothwa ukuguquka komumo womkhathi climate change okubangelwe imumo othwa iEl Nino kanti yona iEl Nino leyi ivele ibangelwe ukuguquka komumo womkhathi ngenxa yokuthi thina abantu sesabulala kumbe ngeminyaka yonke leyi amasentury lamasentury singcolisa kumbe sithunqisa izintuthu sibhubhuda umhlabathi sigamula izihlahla yikho kwenza ukuthi kugcine kusiba lesomiso lesesila
ukuganyulwa kwezihlahla ukuxhumana ngapi lodaba lokungani kwezulu kumbe isomiso
kwakatheke kakhulu ukuthi uzulu aqakathekise ukulondoloza kwezihlahla singagamuli izihlahla mahlayana sicente sikushiye sokungamafusi angalazihlahla ngoba ukuswelekala kwezihlahla ngokunye okubangela angcwethi zithi zona kubanga yikho ngokunye kwezinto ezidala ukuthi izulu lingasani kahle ngoba izihlahla ziyancedisa ukuhambisa amanzi emkhathini ngeprocess le ethiwa yona yi-evaporation i-transpiration ukuthi amanzi ayasuka izihlahla ziyahambisa amanzi emkhathini ngamahlamvu azo kuyilawo manzi athi angafika emkhathini abe sesenzakala iprocess okuthiwa yi-condensation abe seguquka ke asuka eyintuthu engakhanyi ngamehlo abe seguquka abudale amayezi ukuze izulu line so sina singagamula isihlahla siziqede siyabe sesiphungule isource eyamanzi azaba semkhathini aguqa phinda aguquke abe lizulu.
Abanye ikakhulu emaphandleni bengathi hayi akula ngenye indlela abangayenza ngayo njengoba ukuthi bapheke basebenzisa ke inkuni, kungenziwa njani?
Okokuqala sizama ukufundisa abantu khonoku ngokhonoku ukuthi kugamula izihlahla kuphambanisa njani ezemvelo. Singenza njani ukuthi senqabele? Kuzikhona imizamo eminingi egoqela izitofu lezi ezikhona ezakhathesi ukuthi asingasabasi umlilo dandalaza egcekeni, asi-investenini sifake nini amasolar system lama-biogas. Ama-biogas yiloko okuzi imbenge lezi ezakhiwayo zikhuwa njengodiyo bese sithatha ubulongwe benkomo lengcekeza yonke ezitshwala sizilahlayo sifake lapho kuzakhipha igasi bese sipheka ngayo. Kunenge esikhuthaza ukuthi uhulumende labamabhanki abaphethe izimali siphathe sincedisane nini ukuthi sincedise abantu bemakhaya.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi weGreen Africa Technologies. Kwezempilakahle abezempilakahle bathi insumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyalapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usikhwica mfundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho baba kuthi ngesikhiwa yi-skin tag kumbe insumpa. Kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo, insumpa vele ezizabe zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa labo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungama-warts, lezinye izisumpa ezinye eziphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone la usuphunywa kunye kuyabe kungama-warts. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi, iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela, kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayinandaba, kumbe kumele kuthathwe ezinye iindlela zokuthi kwenzwe i-biopsy iyekhangelwa ngaphansi kwe-microscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya oqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu baye kuthi ngama-moles. Ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elensumpa, nxa wazalwa elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona belensumpa, abazala belensumpa, hhayi zingeke zihluphe nje, bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili, kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi ulazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele, hayi mina kazingikhathazi, angila inkinga lazo, zithule kuphela, zigcijile njengenalithi, zilokukhula mbijana mbijana, azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe e-Princess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
umuntu lo mkhuhlane uyasi affect uya affect abaningi bethu abaphila le albinism njengoba sikhangela ukuthi kakhulu kanganani nxa silapha eZimbabwe sikhangela indawo yakithi ngapha eMathebeleland kuyachisa kakhulu ilanga liyachisa kakhulu so iskin yethu sikhangela ukuthi njengoba isensitive kangaka kuba lulu ukuthi si-affecteke ama-sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe ziningi-nyana
ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zile mihlobo ehlukeneyo
zile mhlobo etshiyeneyo omunye okuthiwa ngama-moles lo mhlobo uyenziswa yikuthi khona nxa umuntu etshile waba le sunburn then besokuresulta sokuphuma insumpa etshiswe lilanga besokusiba le nsumpa insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable then ezinye zigcine zibumbana zisenza i-skin cancer so kuyasihlupha nje kuyayenza ukuthi umuntu aswele i-confidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babekukhangekhangela nje uswele ukuhlaliseka uswele i-confidence lawe khonokhu umperson nje eze umuntu kuba kubi nje you feel very uncomfortable
ukhuthaze uzulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo balakho ukubancedisa abezempilakahle bagcizelela ukuthi banenge abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
kwezeMelika umsakazo wezindaba oweCNN uthi usuguqule eminye imithetho yengxoxompikisano ezaqhutshwa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lo mongameli Joe Biden welama-Democrats ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle. Enye inguquko ngeyokuthi omunye engenelisi ukugwenxa omunye wakhe sakhuluma. Ukuhlaziya umkhankaso lo usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
La madoda omabili bayangqingilana kwesinye isikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye, omunye esemdala kulomunye, omunye kwenjani. Kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami mbona ngathi bangutshiki lobhanqa bayancintisana sibili kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani. Ikho-ke kodwa ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kubo September October sokusiya kuNovember khona laphana kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo.
Siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxompikiswano ye-debate ezaba khona kuyona le inyanga mhla ka-27 njalo lokhu kubekwa imithetho emitsha sizabona zindala zombili yini kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomunye.
Ye, i-debate iza kwenza kube kuhle kakhulu. Mbona ngathi imithetho le iza kwenza ukuthi kube ngcono i-debate yakhona ngoba angithi nxa ungakhangela lama-debate adlulayo kokusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omunye sakhuluma omunye sengenela omunye sakhuluma ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokhu ukuthi angenele omnye sakhuluma. Kodwa nxa bangamuta ama-microphones lana kuza kwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo. Kanti-ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo. Ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukeneyo. Angithi uBiden ukhanya ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe idemocracy ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame uTrump. So laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabe buya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi, lokho anakwenziwanga, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga. Kodwa ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ngemva kwedebate yikho sokubuya khona okwenzama ukutsho ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili, ngoba bazakhangela lokuziphatha kwawo kwabamakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulo munye ngubani. Lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili, ongaba ngukhulu ongcono nguphi? Nxa kuyikuthi kubhala, angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 eseDallas eTexas. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu lina balaleli beStudio 7 kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Kukhuma nomzimela eJobe. Studio 7 benginesikhalo kakhulu, benginesifiso ukuthi abantu bakithi komthwakazi emathweleni bezama ukuthi bezibandakanye neqembu abathi MRP. Bonke sonke indawo zonke, ngoba ilori iqembu ezilikhulula Studio 7. And bengifisa Studio 7 ngoba mangisimamela Studio 7 since ngisimamela nihlale interviewa abantu abafana ngawo sonke isikhathi. Angazi ukuthi abekho amanye ama-analyst yini ngaphandle kwabo Shuma nabo Gawuli, ngoba phela ubiza uSithuma kuredio every time bonisa ukuthi akunaqiniso elikhona ozolithwela, ngoba lo muntu uhlele group mayevula umlomo wakhe ngisuka sengathi uyokhuluma into nje ephuma endleleni. So besicela ukuthi mhlawumbe uma kusenzeka ikhulume, kubizwe abantu ama-analyzer ama-different, khona ilizwe liyakhiwa ngabantu ama-different, ngoba umuntu oyedwa vele ozothi into osazi ukuthi iminyama yena jike dayi imhlophe asijustify ngeza ke indlela obona ngakhona, ngoba yena izazi ukulana nokuthola.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bami abahle. Nikhuluma noCelisani Dube wasesitezi eGwanda enqameni ngaphansi kwaChief Mathema. Nginesicelo kwaStudio 7 ukuthi-ke iinkokheli zethu zakuleya ndawo yakithi kumbanga wakithi ngale zisihawukele iinkomo ziyabanjelwa edamu lakithi lasemakwilila. Udaka soluningi udaka eStudio 7. Besicela iinkokheli ngathi zingasihawukela zigugutshwe luleya damu lilungiswe ukuze-ke sibe namanzi, likwazi ubamba amanzi. Siyabonga Studio 7, siyabonga uqhuba umsebenzi omuhle. Danki.
Ndinjani Studio 7, ndinjani ngoFelix Ndlovu okhuluma lapha. Mina esami isifiso engisifisayo ukuthi ngaba kuyalunga ekhaya ezweni lakithi, ukwenzela ukuthi lathi singabi sihlupheka kwamanye amazwe sizama ukwenza amabhizinisi, izincwadi sisehlula noma kungahambi kakuhle, lathi sike silungele sixhaswe lathi emazweni akithi njengamanye amazwe. Njalo kulunge lakithi lathi sikwazi ukuthi sincediswe kulawa lathi esisakhula, sincediswe kumabhizinisi nazuzo zonke izimo, sijabule kubuyela empela njengasekudaleni. Ngiyabonga.
Salibonani, mbingelele kuStudio 7. Ngibingelele kuStudio 7. Mina ngingupromise Masango. Promise Masango umuntu umfana ozalelwe ePhelandaba, eCholothe, esigabeni seCholothe ePhelandaba. Mina besicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela endaweni yakithi asifakele nje ibooster, sibe le network. Asila network siyahawula abantu bakithi, izinto ziyasijampa eziningi kakhulu, ziyasijampa kakhulu.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo kulandela umbiko owethulwe yinhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eyeZAC ethi ifuna ukuphenya usomabhizimusi uMnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye ebezikhokhela amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahhovisini ebandla leli eChinoyi namuhla. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabanye izolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube. Isithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.